Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 23 kuzivandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo obona ngezokwethula kwembiko ochothoza abakholelwa esiKristu abathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Masemnangagwa aqhubeke esambusweni.
Angithi sithi sikudemokrasi. So kungathi kudemokrasi kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe.
Abakubandla lezano PF athi umnumzana Jennifer Msele ulelungelo lokukhuluma ngodaba lono.
Lokho esikubona ngalezi msuku ngumhlola, umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations.
Abaphikisayo bayakuxothoza lokho. Kuduka idamu elikhulu elisetshenziswa ngabantu abaningi esigabeni seyinsiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko omnumzana Jennifer Muswere uthi akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo zingenele kwezombusazwe. Uthi akulamgantsho okwethulwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Masemnangagwa aqhubeke esambusweni kungafika umnyaka ka-2028. Uthi amalunga edala lephalamende akhangelelwe ukuthi azalungisa umthetho omutsha ozalawula ukuhlala kwaMnangagwa esikhundleni. Kula malunga ebandla leZANU-PF lamanye akucelele CCC elikhokhela usicamfundo Walshman Ncube afuna kuguqulwe isisekelo sombuso elizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abanengi abakubandla leZANU-PF labaphikisayo abakusolayo lokhu abathi kumele uMnangagwa esuke embusweni kungaphethwa esikhathi sakhe sokubusa. Sizalethulela udaba lolo ngokugceleyo esigabeni esilandelayo. Sekudubuke idamu elikhulu esigabeni seNsiza esabelweni seMatabeleland South ebelisetshenziswa ngabalimi abaningi njalo obekunatha khona inkomo lezinye izifuyo. Ukhansela kaWard 6 unkosikazi Mathilda Dube uthi bazama ukuvuselela idamu leli elinceda kakhulu uZulu obekhangelele ukuthi lizagcwala bethiye inhlanzi bekhamanzi okuthelezela lokunye. Uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7.
Hayi idamu leli ibizo layo lalo kuthiwa yisinwambisigeni. Leli lidamu elikhulu okunto okumangalisayo. Thina lokho esazalwayo ngazilithi kodwa le nyaka lithile wahlala kungalalithi phakathi. Izakhamizi zazazama ukuthi zigebhulise ngokwathi ukuthi zithole amanzi okunathi sisifuyo. Kwasekufika izulu selisiza izulu lami nasilokuzwayo. Lani izulu idamu lagcwala lachitha kwaphalisa yonke umuntu kanti phansi lokho lilitha kancane kwafuna sokuvuleka phansi. Kuthe kuvuleke phansi amanzi aqalisa ukuphuma kambijanambijana kwaze kwavuleka isikhala enkalakade aphume itshaza afule itshaza njengencane namanzi ayefoleka kwacina kusenzani kwatinza umbundilwane. Manje umbundi wawo ulwana usukwatilile ngisiya khona kwase kule khethi kwenye indawo kodwa kungabadilili lento amabhasi izulu lelana lokho lisinya lokho lisinya kwacina kungokothekele ukuthi lebhasi ngangenaphakathi angisela manzi hlobo.
Idamu leli vele lisetshenziswa ngabantu abaningi kanganani njalo kulihlupha kanganani lokho sokwenzekile?
Lokho kubuhlungu kakhulu. Idamu leli lisetshenziswa ngabantu bangapha eTelavivi liphinde lisetshenziswe yindelo kulele idibha khonapho kule zitolo khonapho kule kliniki khonapho kule sikolo khonapho. Hayi sokubuhlungu kubi kakhulu.
Pho lizalilungisa njani nkosikazi Dube?
Thina siyacela uncedo kwalokuthi ingabekwa ngubani ongabuya yedwa ukuthi sesikhona ukhalekhe wezulu lelalalingana futhi kunjenenhlembijana. ukuthi zisize zinathi.
Bese lilungisa yini kumbe vele kuyehlula ukuthi lingenza?
Hayi, awungazange lilungisa manje kade liphuma. Lalisitiji idamu leli okwakuzofisa sasele samaflawuzi. Akwalililungisa kahle ukuthi alikalungiswa. Amazulela abuya nawo. Kafika athi ungakutshwani izulu kakuvuli.
So manje vele singathi akulantula engayenza khona manje?
Hayi, kungenziwa nxa abantu bengabuya bebelisane ukuthi akubenja kubenje. Asingake sifise akwenzakali, kodwa kungenzakali.
Ye akucela ebantwini lapho ukuthi pho uncedo lelicelayo yiluphi? Khuluma labantu uthele inombolo zakho.
Valithi esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi kuzesize yakhelwa idamu lelana khonapho kudabule khona. Usiza labantu abaziyithi ukuthi bangayenza njani. Siyakucela izisizi zangakhona lezamenti.
Abafuna ukuthi bakudinge bakuthole kunombolo yiphi?
Eyami nihambe liyithola masinyane masinyane. Ebekumbeningeni 0712516132.
Yeah, iphindi
0712516132.
Lo nkosikazi Matilda Dube ukhansela ka ward 6 obexoxa lo Cape City West Studio 7 ese vokola esigabeni seNsiza. Izakhamizi ezilima kobulawayo zithi sezikhangelele isivuno esihle kulandela ukuna kwezulu eliningi eliqale ekupheleni komnyaka owedluleyo. Ikhansili ithi kulabe phula imithetho yokulima edolobheni leli. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka izulu liyana okumangalisayo uma kuqathaniswa leminyaka edluleyo. Osokubangele ukuba izakhamizi zedolobho lakobulawayo zilime lapho okuvunyelwa khona lalapho okungavunyelwa khona ikhansili. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ncube olima lapho okuvunyelwa khona uthi uyajabula kakhulu uma izulu lisina kuhle kanje.
Siyathaba kakhulu ngezulu leli likhona. Sesilimile sibithi nasaqalisa lo mzukulu wami uchisa laphana ngama-December, ngama-10 December laphana lichisa. Sahamba sahlanyela. Kumila kwakhona kwangani kuyahlupha kwaba ngama-1-1. Kulezi nsuku sesihlakula thina sesihamba sigcwalisa khona phana ezikhaleni. Inhlanyelo nje kuphela yiyo engani iyahlupha ngobana kumele ubuhlanyele uphindaphinda. But sokukuhle enye indlela emangalisayo lapho sokuhlakulwe khona. Vele thina salima sahle sasuka salima. Bazavuna abantu khona apha edorobheni.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ilomthetho othi abantu akumelanga balime eduze lezifudlana okwesibanga esingaba ngamamitha angamachumi amathathu, 39 meters kanye lamachumi amabili lanhlanu. Unkosikazi Faith Rundare yena ulima eduze lomgwaqo kodwa kude lebholoho.
Ngiyabona ikhansili ishuphana ngabantu abalimayo emvulweni. Bayadisturba i-environment. Thina sikatshana ngemfula asizange sibabone, asizange sibabone.
Izulu lonyaka liyana okwamagama njalo selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe ohlanyela izihlahla eziningi. Umnumzana Neva Ponde ukhuthaza uZulu ukuba ahlanyele izihlahla ngoba lonyaka kulamanzi amaningi.
Sifuna ukukhuthaza abantu isikhathi lesi sekulima ukuthi abantu lapha bavunyelwe khona ukulima le city council noma lama local authority. Sifuna ukukhuthaza ukuthi wahlanyele izihlahla khonapho noma lapho lihlanyele khona umumbu noma lapho lihlanyele khona amazambani. Sifuna ukuthi lapha livunyelwe khona le city council siyafuna ukuthi lihlanyele izihlahla. Likhumbule ukuhlanyela izihlahla, izihlahla ziyasincedisa kakhulu.
Ikhansili yakobulawayo ilemithetho elawula ngokulima kuleli dolobho njalo umlimi oyabe efuna ukulima uqala acele imvumo kukhansili avunyelwe uma kuyindawo engaphazamisi imvelo lokuhamba kwabantu lezimota. Usomlomo wekhansili le unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngemithetho abalayo elawula ngokulima kuleli dolobho.
Njenge Environmental Management Act Chapter 2027 njalo i-Act Protection of Land and Natural Resources eyibhayilo yekhansili Section 10 okusincedisayo ukuthi sinanzelele kumbe sivikele ukulima kwabantu duzane lezifudlana esingathi stream bank cultivation.
Ikhansil yakobulawayo ithi ikhathazekile ngabantu abalima eduze lamabholoho, imigwaqo kanye nalabo abasusa impawu ezibonisa ukuba umhlaba awusiwo wokulima, kanye lababulala impompi ezithwala amanzi engcekeza lahlanzekileyo besenzela ukuthelezela izilimo zabo. Lonyaka izulu liyana njalo abalima edolobheni bakhangelele ukuvuna, kodwa isikhathi esinengi ikhansili ivame ukugamula izilimo zabo abalima endaweni ezingavunyelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngudaba olufanayo abalela ilungelo loluntu bathi ukwanda kwabantu asebelima emalokitshini emadolobheni kutshengisa isimo sendlala esilokhu simemetheka elizweni, ngoba eminyakeni edlileyo kwakulima abambalwa kuphela, kodwa lonyaka baningi njalo abanye benza lokhu endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kwenzakala izulu lilokhu lisina elizweni, njalo abanye abalima emalokitshini besithi sebevuna amakhomane besalindele ukuthi umumbu uvuthwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane.
Hayi, lokhu kuqale isikhathi lesi ukuthi izulu line ngobuningi bali. Obulawayo abantu babhizi kakhulu ngokulima, babhizi sibili ngokulima kulezi nhlanyelo eziphukeni into ezikholiswayo. Sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi lako imoli ngemoli iyafisa ukuthi ithole inhlanyelo leyo. Akusafani la izolo ukuthi kule moleli ezithilele zikhangelele ukuthi zingadinga inhlanyelo yokulima, kodwa kasisho kukhanya wonke umuntu uthakazelele ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima. Sabe izikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili, imombo yabo mihle emasimini kubuye endaweni lesikhebo. Ngathi kanempilo siyiphile izolo sikhule emakhaya sibuye yangena kwakawathi bona izakhamizi sithi delele sikhulude sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni.
Amasimu la ayenela yini abantu?
Hayi, amasimu kaweneli abantu.
Akulangxabani?
Kaweneli, kaweneli. Bakhona bebevele belamasimu abo ade bevele bekhona izolo, kodwa abanye labantu sebethatha indawo zenezi ezizekele ukuthi zisethise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona. Abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima emkhunzini kwezifula, sekuyikho lasesesibona begcala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo. Konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwendlala luhlasile, abantu babona ngani bazasizakala njengoba kuphe kwaba lezulu nonyaka.
Labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo?
Hayi, bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi endaweni ezinjalo. Nalaba sebethe balima kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo. Kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala nje awususe wena lwana omumbu udanyule ungakafiki isikhathi sokuthi idliwe. Kodwa le nyaka besingaza kubona ukusenzakala, lalinyaka ingathi kubona ngakusenzakala. Kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi ukubana ziqe imithetho ebekwe ngumanisipala, ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde ivikele lapho njengezakhamizi yakobulawayo.
Izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangelamanzi?
Liyaphathisa kakhulu. Abantu sebesebenzisa iy'ndlela eziningi ezijeniyo ezokuthi amanzi le agcinakale, bawakhongozele, bawagcine, asebenze ezambuzini, abilisiweyo, asebenze ukuthi ndifeke ematheni. Ngithole sekuthini abantu bahlambe iy'mpahla zabo ekuwatheni. Hhayi, lokho kuqalisa ukuma kwezulu. Nganxa abantu bebekhala ngamanzi kodwa kukhala kwabo kwehlile.
Lo ngukhansila Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane obexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi kalimangaliswa yikwethuselwa ngumongameli Donald Trump weMelika othi uzethesa izijeziso zenotho umkhokheli wakulelo lizwe uma engakhulumisani leziphathamandla zakwele Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ele Gabon lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomabasa. Lokhu kulo uhulumende owagengqula uhulumende wemuli ka-Ali Bongo ngomnyaka ka-2023 eyabusa ilizwe lelo kweminyaka engama-55 years. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika namuhla wethule umbiko wakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi balungise impahla yabo bekwele Melika ukuze bengabhadali imithelo eminenye. Wethule lamazwi eseWhite House njengoba engenelisanga ukuya eDavos kweleSwitzerland lapho okuqhutshelwa khona lomhlangano. Wethu lamazilanga esikhathi esithi uhulumende wakhe uzaqathekisela eMelika wedlula amanye amazwe wonke, njalo esithi uzakwethulela European Union, China, Mexico leCanada imithelo kumpahla ethengiselwa eMelika. UTrump uthi amazwe la aqilibizela eleMelika ngemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Washington Jamela. Lokho gulu daba olo iqhubeka olusenzakala njengoba umhlangano weWorld Economic Forum uqhubekela phambili eSwitzerland, kuyikho lapho umphathintambo wezemali enguye okhokhela iqula leZimbabwe umnumzana Mthuli Ncube abekhala khona ngokuthi ukuphuma kweMelika kunhlanganiso yeWorld Health Organization ukuphazamisa inhlelo zezempilakahle eZimbabwe. Okwekhathesi sizwe ingxoxo lomnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs leyo yemithelo leyakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyikuthi abantu amanye amazwe lawo lama-companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo, amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yikuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi. Ngoba kunjenje njengoba vele sokule globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona, amakhampanis ayenelisa ukuletha lesey ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlawumbe labantu abasebenza bambalwa, then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe. So bese bethumela okuvela ngaphandle, bakuthumele bekuletha ekhampanini yabo lapha, bazokuthengisa zokuphuma lapha sokungani kulokhani. So kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwamatarifu wala akhuluma ngawo.
Ye, Baba Jamela, sifone kumbi kwakhe umnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kamnumzana Biden, njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukela njani ngabakhokheli abanye abakulomhlangano?
Kwenze enye into engani ayijwayelekanga kakhulu. Iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics and at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic. Kodwa-ke uTrump nguTrump, so ho ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe, ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andibana akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi, kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo lelizwe azabe ngathi ngenye indlela, instead okwenza idili lelizwe ususenza idili lomongameli nalowo obusayo. Ngoba ama-deals wonke la akade enziwe ngu-Biden laba sebesuyabe wakhupha, kutho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo asengozini nxa sokungena uhulumende omutsha after 4 years.
Mnumzana Washington Jamela ulandele zombusazwe, njalo uyisizana seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni le Studio 7 eseChicago. Njengokwe kule thembisa kwethu namhla sihlaziya imizamo yalabo abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okuphethwa khona isikhathi sombuso wakhe. Umphathintambo obona ukwethula kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF azama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lolu daba.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama declarations afana nena lawa, bawenza ama declarations lawa ngesikhathi sikaMgabe. Bekani kubana kwagcina ngani lo umnumzana abambiza uMsubere ngento ayikhulumayo leyo. Kujwayelekile vele ukuthi basuna ukuncindezela abantu abakhuluma ngo-2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lanxa singavumelani lakho. Abangavumelani lo-2030 balelungelo labo. So uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama-views angahambelani lalokho akukhulumayo. Siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathini esibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka-2030. Sizabona ukutshiswa kwezindlu ngenxa ka-2030. Sizabona ukuchawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka-2030. Kungenxa yokuthi ama-proponents ka-2030 kawafuni ukuzwa omnye umuntu olomunye umbono ohlukene labo.
Ye, kodwa uyamuzwa lapho uyakhuluma-ke uba umlalazi ngena khonapho Chuma.
Ngibona ngathi into eqakathekileyo that I picked from inkulumo kababa umlalazi ukuthi udaba lika-2030 luya ngokukhetha komuntu. Angithi sithi sikudemokrasi. So nxa sikudemokrasi kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe. Umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleleni kwakhe u-2030. Kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho nokho. Ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 somele wena ongakholelayo ukusuxasa ukehlukumeza kayisikho. Into leyi yinto omele ube wazi ukuthi inama-process. I-constitution yethu yeZimbabwe ilalo ilungelo lokuthi i-amendwe at any given time. Yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo athetha ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha kumele uyenze lokhu. So akuna ntembi nxa kunomuntu ofuna ukwenza kunokwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule i-cabinet kuye eparliament kuze kuyofika ebantwini so kuyi-referendum. Kunokwana anti yiyo phela ikundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo othi kona nxa kunye sevota uyes okunye evota uno ube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zizihambela nje kuhle.
Yes, awuza kakhulu golide ngena baba Mlalazi. Umphendulo ugolide khonapho.
Mbona ugolide siyavumelana. Ngiyethemba ubana soze sivumelane emini ebusuku bakhipha izinduku. So far esikubonayo yikuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanya ngani sebelelungelo ukudlula abanye. Yikho ubona lo minister we-government nothi umuntu wezanu. Lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030. Lapho golide siyavumelana abantu beZimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphikisane lento abangavumelani layo. Iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret. Isikhulunywa publicly, isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela abanye bazibanxusane lasemaplazini. Bayayikhuluma ubana yindaba eqondileyo. Kodwa ke singakhangeleli lokhu ukuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-West lani. So kuyindaba esidakayo ukuthi nxa sehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle. Now ugolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana. Kathi kuzani waye kungadedelwana. Why kukholwa uMgabe la enjana la selimendosi lama province including Bulawayo province eka Golide yayisendosile ukuthi uGushungu fela fele khona kwazi kwangenela amasotsha labo mnanga kwabamkhipha. Aliboni yini Golide ukubana lisidonsela komnye 2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda baleke futhi ezweni abanikazi belizwe amasotsha sebelifuna back ilizwe labo abamnikeza lona.
Yes, awuzakhulumlalazi gqiba khonapho Golide utsho lokuthi khonokho-ke ongani kukhathaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye wethula khonokho njalo lokuthi kadahlala lisiba lokufanayo kusukela usesekulo mnumzana kumbe ngithi umoyi uRobert Mugabe kuze kube lamhlanje kuyini kanti
u-Honorable Mshere Minister of Information and Publicity uqondile nta ukubana akhiphe khonokho akukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ungangeneli izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements usufuna ukuvusana kwabanye abantu abadlaleleyo lapho abahlezi khona andiyabo yiko nto kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha ongamfuniyo laye angamfuni emelapha. Asingabi laba aborefu nabasebephakathi nabasebeqasha ufuna ukwenza izinto ezizagcina zixega lo ofuna lalo ongafuniyo begcine sebelimazana benza kantambetha ngama-Christian organizations abangcwelengcweli bona bekwazi injongo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ubudlwakudlwaba bafuna ukuthi abantu babahlani.
Umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazi esimele bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve Studio 7 elisithumelana ngeWhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Happy New Year kini lonke. Thina simangaza ila ama video la ama China la ahlukumeza abantu bakithi. Ama video a trend kakhulu manje asazi ukuthi kumbe silabaholi abakubonayo khonoko kumbe silabaholi ngoba abaholi bakithi nje ngabantu nje abasithandela imali kuphela. So ukuthanda ama China ukudlula abantu abayibo abanikazi belizwe. Abayibo ukuthi uma kusiyavota kuyibo abafunakalayo. Manje na amaChina ahlukumeza abantu ngendlela engekho right. Yabona khona pho umuntu ekhala umuzwe ukuthi umuntu lo ukhalela nje ukuthi akabhadalwa ngofuna imali. Ayi asazi into enjani. Ayi sabuswa ngabanye abantu. Kulela lizwe asazi uNkulunkulu akangenele. Ake kangenele uNkulunkulu atshintshe inhliziyo zalabana abantu abasiphethela.
Siyabonga Studio 7.
Studio 7 basakazi bethu abahle. Okudala kakhulu kubalweni benkululeko. Abafuna isisekelo sombuso siguqulwe kwenzela ukuthi umnankagwa aqhubeke ebusa. Bathi bafuna aqedisele lokho sekuqalile ayenze lo mgwaqo wetsholotsho. Ngithi mina liphupho lelo. Angeke akwenze lokhu mina mnankagwa. Angeke akwenze liphupho ukuzithola uphupha useindlendi. Ma uthi uyavuka uzithola ukuthi uselupani yakutshisilanga.
Ye sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo uJay Moyo ngajabula le audio ma ingafundo. Besicela ukuthi next time abantu bezanu PF laba sebekhulile abangamakhansili bengabafaki ngoba manje ukuthi baye emahofisini becelela abantu inhlanyelo bayesaba kuholwa kwezindawo kulabantu abancane. Like ngakhulumela inkayi imalando ayiholi council wangkona sekhulile kodwa uyabe lokho ekhalela ukuvotelwa. Next time abayekele laba bantu abadala laba sebekhulile.
Sibonge imbono yenu balaleli. Okwenikakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngemva kwaloli uhlelo. Okwanamhlanje sibonge kakhulu umuli yeZimbabwe ukuthi lilalele uhlelo lethu. Abangenelisanga ukulalela liyenelisa ukuthi liye ku-www.voaindebele.com lizwe. Olivalelisayo uTabakanco.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.